Ebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla zilithumi lantathu kuMpalakazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abopha umuntu eHarare utholakala efake ikhanda lomufi emoteni. Odokotela asebelesikhathi eside bekhalale umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi babuyele emsebenzini.
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi bathi sebezafika kobulawayo.
Siyafika kobulawayo kusasa emini, total yomangisi abesesiwuhambele kungabe usulingana ku-780-790 khona lapho.
Uhlelo lwabatsha sixoxa ngohlelo lokuhlanza idolobho lakobulawayo.
Saqalisa i-cleanup campaign yethu leyo ekuthiwa yi-Keep Bulawayo Clean exactly 665 days ago.
Kwenzakalani kobomama abatshiywa ngamadoda asebenza eGoli? Lingakhuthwa ilolu daba kwezamasiko. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Odokotela asebelensuku ezingamathumi amabili lantathu bekhalale umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngesiphangiphangi. Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi isinqumo senkantolo esethulwe izolontambama kasibancedi ngoba uhulumende kakalungisi konke okubahluphayo okunjengokuhlawulwa imali yeholo ngamadola emelika lokubadingela imitshina yokusebenzisa ezibhedlela. UBhebhe uthi bazimisele ukuxotshwa umsebenzi ngoba kakuncedi ukuthi babuyele khona manje.
Thina singabantu abalalela umthetho welizwe, into esiyenzayo. Lokho sisakhuluma lama-doctors wonke ukuthi sibone ukuthi senze cinga bani, njengoba sokule izinto lezi esizenzakele khathesi.
Lizabuyela kumbe alibuyele emsebenzini? Bathina bani?
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Alisoze kuxotshwe yini umsebenzi, Baba Phephe?
Into le lokhu imelelwe ngumuntu wonke kusukela ilanga lokuqala ukuthi bazazixotsha emsebenzini. But bengaze besixotshe, odokotela elizweni balutshwane, njalo asibone ukuthi abantu bengancedakala njani sebexotshe odokotela abangakwaniyo. So iningi labantu lizathwala nzima ukuthi lincedakale ezibhedlela. So ngokubona kwethu akusoze kuncede ilizwe, kuzayenza into vele ibizele ihlupha ibe worse, ngoba even lezikhalazo zamaphilisi azizange zikhangele.
Zingathi vele abakhulumi lutho nxa likhuluma labo?
Akulalutho, akulanto ekhulunywayo, akulama-solutions esiwaphiweyo. Ikubona ukuthi after 3 weeks akulalutho olenzakeleleyo ukubuya le-decision yokuthi abantu bexotshwe imisebenzi kumbe beforce ukuthi bebuyele emsebenzini.
Sizwa kuthiwa-ke selikhulumisana lo msekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Alizange likhulumisane laye yini ngokukhalela umsebenzi?
Siyabhala incwadi kuye umsekeli wemongameli welizwe, but asikatholi iresponse yelokho esiyimelele lanamuhla.
UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende. Sixoxe lo dokotela Xolani Ndlovu osaphethe kwamanje inhlelo zokwelapha empilo hospital ngokwethulwe inkantolo ye-Labour Court lokukhalala komsebenzi kwamadokotela.
Odokotela emva kwe-Labour Court ruling leyo balokhu beku-strike asikaboni umehluko phakathi lalokho bekuzindakala kusukela ngolwesihlanu kuzokubela namuhla, hhayi abakaphenduki emsebenzini. Sizabona mhlawumbe kusasa kukhona ukuzantshintsha.
Ye, singathi isimo lokho sifanana nje esibhedlela lapho.
Ye, isimo silokho sifanana.
Akusicasisele nje kwamafishane.
Owakhathesi inkinga esilayo ukuthi amadokotela wona awamalutshwana khona asebenza nzima ngoba inani labantu abakhona basemsebenzini lilutshwana sikhangelela lomsebenzi okhona ngoba sesingena la ku-festive season lapho kuba khona nama-emergencies sisenkingeni imisaki lethu singaphelanga ngokushesha.
Kuthiwani kodwa kunguzwa kwakho ubona ngizani kungaphela yini ukutshengisela lokho ukumba ukukhala lomsebenzi?
Angingezwa lutho olutshengisela ukuthi ukukhala lomsebenzi kungaphela anytime soon.
UDokotela Xolani Ndlovu ngosaphethe okwamanje inhlelo zempila kahle eMpilo Hospital sixoxela ye ekubulawayo. Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi uMnumzana Thabo Sisiba, uMnumzana Zenzo Sisiba loMnumzana Bukhosi Maphosa bathi sebezafika kobulawayo. Abathathu laba basuka kobulawayo bayafika eHarare kuhambo oluthiwa Mthwakazi Mahlabezulu Walk of Freedom. Okwamanje sebesembembesi belubhekise kobulawayo. Uhambo lolungo lokuvezela uZulu ukuqakatheka kwemihlobo etshiyeneyo ikakhulu okumayelana lesizwe sikamthwakazi. Ake sizwe uMnumzana Thabo Sisiba exoxa ngohambo lolu.
Siyafika kobulawayo kusasemini.
Yes, singathi okwamanje njengoba lasuka kobulawayo lafika eHarare selihambe umango onganani?
Ngingathi olingana lamakhilomitha afika kubo 700, ngathi kubo 780. Ngoba ukusuka kobulawayo usiya Harare, uma ngesi uhambileyo sisiya khona kuphela, singaba lokuphenduka, ubalisela khona lapho kubo ma 420, be 440. Singathi ngase sibala lokuphenduka njengoba sisho ukuthi sasalele kade ngamakhilomitha afika nje kubo 6 singakhangela amabhakani asendleleni. Total yoma ngathi abe sesiwuhambele ungabe usulingana kubo 780, 790 khona lapho.
Inyawo zithini lokho elilazo?
Amathuthuva yiwo kuphela ezinyaweni lapha leqola lalo selisithi kumadoda onke lapha. Lelanga liyathisa kakhulu kodwa asiqinile ngamakhulu impela.
Lize lifike eHarare liphenduke abantu bathini bayalinisekela yini?
Yazi ukuthi abantu basisekele kakhulu ngendlela emangalisayo kakhulu, indlela kade singayicabangeli lathi. And yinto esithanda ukuthi siyibongele ilizwe lonke laseZimbabwe because sihambile amadolobho wonke lawa njengoba lisazi ukuthi indlela yona le yokuya eHarare nxa usuka kobulawayo udlula amadolobho athize okufana leGweru, oKhwekhwe, oKaroma, ingasabali amadolobho lawa amancane njengabo kumbe indawo ezincane lezi ezinjengaboshangane sesibala oGweru, oKhwekhwe, oKaroma. Hhayi, abantu basamukele ngenhliziyo ezimhlophe kakhulu njalo bethakazelela kumbe ngithi bethanda le mfundiso kade sihamba ngayo.
Belibafundisani baba Sizini?
Ukuqakatheka kokwamukela izizwana ezinye elizweni laseZimbabwe into esingasayijwayelanga kakhulu. Khathesi nxa ungumuntu kamthwakazi okuyikade sikuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesizwe sikamthwakazi ukuthi umthwakazi yena uvele umi kanjani njengesizwe esilendimi eziningi phakathi kwazo njalo le mihlobo eminingi.
UMnumzana Thabo Sisiba ngomunye wabakuhambo olubizwa ngokuthi Mthwakazi Mahlabezulu Walk of Freedom, sixoxelaye esembembesi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amapolisa izolo abuphe umuntu eHarare otholakele efake ikhanda lomufi emoteni ayitshontshileyo. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charles Charamba uthi lokhu kwenzakale izolo eBelvedere. UCharamba kafisanga ukukhuluma okuningi ngodaba lolu njalo lokuveza igama lomuntu obotshiweyo loqunywe ikhanda. Isidumbu sofileyo sitholakale esambuzini endaweni ebizwa ngokuthi kuseWorkington eHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abasemngceleni we-Beit Bridge abavela kwele South Africa abafisa ukwethekelela izihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi bayehluleka ukungena eZimbabwe ngenxa yokwenziwa yilabo abakuhlangothi olubona ngokuhamba kwabantu abangena labaphuma elizweni abakhanya besenza santando. Endaweni eziningi zelizwe ayasilela lamafutha epetulo okwenza ukuthi abantu bengayi lapho abafisa khona. Loba kunjalo, bakhona abafisela uZulu ikhefu lekhisimusi elihle.
Mina yimo ukansela uSolomon Mkhoni moya wakobulawayo. Hayi bantu bakithi besifike isikhathi njalo sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Hayi silifisela umnyaka omuhle omutsha. Kanzele abantu bakithi ukuthi isikhathi sekhefu asishiyananga lesinye isikhathi sonke sephakathi kweminyaka. Gcina amanzi ethu ngoba okwamanje sekatholi amanzi amaningi angena emadamini ethu. Kanjalo abahambayo bachiya iminyango yezindlu zabo bekhile ngoba amasela abhadlile kulezi nsuku zesikhathi sekhefu lekhisimusi. Libe linjabulo lentokozo ngesikhathi sekhisimusi bantu bakithi, siyabonga.
Mina ngu-former senator wetsholotshi uBelief Gawule ekubandlala ezanu PF provincial member ithi ifisela abantu bonke ikakhulu ngiqala ngetsholotsho yesengikhayela iZimbabwe yonke labanye basendaweni ezijiyeneyo zelizwe. Ikubekele khisimusi elihle kakhulu. Inkosi ibabusise. Ye, njani ukuthi ngibonge umnyaka oka-2018 lapho sesekhona isikhathi sethu sikhulumisana sikhangela inhlelo, sikhangela konke okade sikhangela, ukhangela okade sikukhangela phakathi kwelizwe leZimbabwe okuhluphayo lokulungiswa, ukuthi kulungiswa. Kodwa sindawonye, ngibona ngathi langena ku-2019 ikhambe sindawonye ngokubambana sizakutsha ngendlela zenhlelo zethuko lakho konke empilweni zethu. Ngithanda ukuthi ngishayele njalo ngifisele inkathelo zindaba ze-Studio 7 ukumnyaka 2019 omuhle nenhlelo zabo ezinhle ezifinyelela kuZulu wonke. Ikakhulu ngangikhangela mina njengami ngisezigabeni ngapha ngaphandle, abantu balalela uStudio 7 awulamnye umsakazo bawulalelayo. UStudio 7 umsakazo omuhle kakhulu ongela bandlululo owakhethiyo. Abantu bezokwazi bekuthokoza uStudio 7 kodwa uStudio 7 akusiqiniso lelo. Unika amathuba wonke abantu, amabandla wonke ezombusa azwele abantu bonke abavelela ngaphila ngaphi bonke balalithuba ukuthi bemele inhlelo inhlangothi zabo kungela kukhetha ukuthi lo ngiwaleli bandla lona ngalibyalo. Ngokunjalo mbathisela sibi umusha oka-2019 singabaphilisa ibaphathise ibanike isibuziso sempilo.
Siyabonga kakhulu-ke Mnumzana Gawule. Sicela lisithumezele imilayezo le yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318. Nizaphinda njalo 012024650318. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sokulamalanga amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende weMelika kulandela ukwala kukamongameli Donald Trump ukuthi avume uluhlu lokusetshenziswa kwemali yeMelika olungela amabhiliyoni amahlanu okwakha umngcele phakathi kweleMelika leMexico wokuvimba abantu bokuza abafisa ukungena elizweni leMelika. Izisebenzi ezifika inkulungwane ezingamakhulu amane zimiswe umsebenzi ngenxa yokuvalwa kwezinye inhlangothi zikahulumende. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lokuthi omama abanengi bathiywa emakhaya ubaba besiyasebenza eGoli eBotswana kumbe endaweni nje ezijiyeneyo umuntu abuyele kanye ngomnyaka kumbe omunye vele engalugqobi ekhaya. Siqhubekake silo mama unkosikazi Zakhilelene uMadube lo baba unqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo.
Mhlawumbe nxamina ngasahambanga ekhaya kumele ngenze indlela ukuthi mama ahlale ele-passport ukuthi laye akakhose azofika ngapha. Ngithi ukuthi hayi mama ngibambekile ngomsebenzi kodwa ngicela ukugijima ufike ngapha. So ukuze si-avoid indaba zabomathayinyoka lamaluba yikuthi i-communication noma ngathi ukuxhumana kumele kuhlale kukhona ngazo zonke izikhathi, mhlawumbe ngeviki or ngenyanga kanjalo kanjalo babuduku. So ukuze sikunqabele konke lokhu kudingeka ukuthi sethembeke senze izinto ngokwethembeka la ngokwethembana.
Yes, yabona madube kade sivela abaningi sebebuyele ekhaya. Bebuyele ekhaya nje bakwazi ukuthi hey inqeba ngathola kume kubi. So sijala ukuzwa kuthiwa ke unazibani ubulewe into ezinjalo. Pho nxa sokunje kuphathwa njalo.
Kuba lobusungu vimola so kunjalo abaningi bangikhona bangeneli kumbe bangenela babe kuhlangothi oliyi-1 bengakhonisi ukuthi bahlalise abantu babakhuze but ubaba kazame funa kade kuthiwo ngikhumala umamama engilala ibhuku lokuhamba emgwaqweni kazame ukuthi amthathisele xa uba bengabuya nginyanga leyo mama alandele kube lokhu elitshintshana konjana ngoba lingahlala uhlala umchiye khona le makhaya khona le kobunyama ubambili ungamenzeli ngitsho le bhuku lokuhamba uphonge umchiye uhambe uyehlala iminyaka konke uyebuya kanye ngomnyaka ende ma ubuya kanye uphonge ukuthi 2-3 days usubuyele uyakusithi ukuthi umntwana omuntu uhlala njani so mama bazame ukuthi labo bangavumeli ukuthi bachiwe bengilazi ingwalo zokuhamba at least uhlala ulayo uyibekile kwenza ukuthi ungaba losuku kade ayifuna ukuthi uphonge ukuthi uhlala ungelalo ukuthi ubaba uyozabe lokhu ebuya wenaeli khonapha ekhaya kuzaze kugcine kukubisele enye into engekho right emolini.
Baba Khumalo.
Mina engingakugquzela bakuhlube ukuthi nanoma isimo somnotho sinzima ekhaya kodwa-ke kumele kube le ndlela izimuli ezisala zilokhu zixhungane ngathi zibambane ngayo le nto le. Hhayi ukuthi sivumele ukuthi isimo somnotho sidilize le mizi yethu ngoba isimo somnotho siyalungiseka kodwa babujube nxa sokonakele emulini kusuka kube nzima ukuthi kulungiseke ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe indoda igcinise isivula ufazi imbulala or umfazi mayisebulala indoda kusuka kuyilezo zinto zokuthi abantu sisuke baqhelelana sangaxhumani nakhona sokumele ukuthi ngimfonele inkosikazi ngihlala ngilezaba zokuthi hhayi mina anginamali ye mina kwathinithini kodwa le nsuku o-WhatsApp zifoni ngiyakhona ukuthi ngithenge ifonele e-WhatsApp sihlale nje sixhumana kube le ndlela yokuthi i-communication ihlale ikhona ngazo zonke isikhathi yakuduze. So ukuze le ndaba le ilungiseke ukuthi kumele ukwethembana lokwethembeka kuhlale kukhona njalo mina ngimvakashele umama noma umama angivakasheli njalo nje ngezinyanga ngenyanga okwenzela ukuthi senqabele izinto ezinjengalezo ukungena kwemikhuhlane emulini lokubulawa kwabomama noma ukubulawa kwamadoda.
Ye qiba khonapho-ke Madube.
Ye ukutshana kwabantu ezindlini obaba sekele ukuthi nxa ubuye uyususilwa lo mama ubomama laqesha ukulwa lo baba akulunganga nxa ubaba ekhathana akazame iindlela zonke zokukhulumisana lo mama umama laye akazame iindlela zokuthi angaumuzi wakha wakhe njani xa ubaba ekhathana kabakhulumisani abona ukuthi omunye avakatshele omunye omunye la avakatshele omunye ngoba ukulwa induka izange yakho umuzi yinto engingayitsho kuphela.
Ye lo-ke ngumama unkosikazi Sakhile Liline uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu besixoxa njalo lobaba uNqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Madube sibongele kakhulu mama.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye siyabonga kakhulu eKhumalo baba.
Baba uDube ngiyabonga kakhulu nani.
Ye libingelele imuli zenu.
Nani ngokunjalo.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphelileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale
kangele zinyezi siyawagcina masiko kangele manyama bayawagcina masiko.
Ye okulandelayo ke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo sikobulawayo bon2202 nqa sixoxa lo mnumzana uThondela Ishoko owasungula umkankaso wokudobha ingcekeza ongaphansi kwesihloko esithi the clean up campaign. Masambeni kuye siyezwa kunenge Shoko ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Hayi ngiyabonga ngiyaphila baba.
So Thondelayi masithinte udaba olusegodweni lamhlanje awungitshele ngamafishane mayelana ngalo mkankaso wakho i-clean up campaign.
Ngiyabonga kakhulu. Saqalisa i-clean up campaign yethu le ekuthiwa yi-keep flower clean exactly 665 days ago. Okwasinika amandla okuqalisa i-campaign yethu sakhangela idolobha lethu lakobulawayo. Thina sisakhula singabantwana idolobha leli lalilinhle libukwa nabantu abasemazweni libiza abantu abasemazweni ukuthi bezenze ibhizinisi abanye bebuya njengama-tourist futhi sesiyikhangela indawo yethu sabona ukuthi hhayi okuphambanisekile lapha kobulawayo kumele nathi siqalise ukwenza i-campaign ekulungisa idolobha lethu. Ngahlala phansi nabanawami uWillard loTina Shesoko. Sakhangela ukuthi kanti singanceda njani uBulawayo ukuthi ebuyele endaweni yakhe yokuhlanzeka kahle. Sabona ukuthi kungcono siqalise ukwenza i-campaign ezayenzakala every day. Remind abantu ukuthi ingekeza iyafakwa emabhini. Sazibuza nje ukuthi kanti sizakhuluma njani ngabantu. Bathi no, asebenzise i-technology ekhona these days. Bona lawa ama-Facebook, ama-Twitter nama-WhatsApp. Basitshela ukuthi sizaqalisa ngo-day one. Sithatha impikitsha, sifake izibizo emabhini. Hawu, nanku-ke namuhla sesifike ku-day 665 kuhamba kuhle. Ngikhuluma kanje. Sesikwanisa ukunxusa amakampani. Ngikhuluma kanje o-Red Cross sebesijoyinile, o-Stewart Bank sebesijoyinile, ama-Resident Association amaningi sikulikobulayo sesijoyinile.
Awungitshele-ke, isikhathi sokwenza konke lokhu lisitholaphi?
Esikwenzayo yilokhu, ngelanga ngelanga siyazinika 30 minutes ukuthi senze lokhu. Siyatshintshana labantu abaningi. Ngikhuluma kanje sekulama-volunteer a-over 100. So siya plana egrupini yethu ukuthi namhla kuqinwa ngapi ngoba nabaqinayo senza njalo nganjalo.
Umkankaso lo ukhona na ngasemadolobheni athiyene?
Ngikhuluma kanje bengise Victoria Falls ngihlangane nabanye abakhangela icampaign yethu beyibuka bebona ubuhle bayo. Sihle saqalisa, into engaqalisa labo izolo. Ngaphambi kwayizolo sike saqina sibile Falls safundisana sabonisana ukuthi bona bengaqalisa njani. Ngikhuluma kanje lizabona ngamalanga azayo ukuthi lasefollows iyabe sikhona icampaign lezi. Sizama ukuthi sisebenze labantu abaningi icampaign yethu ihambe across the country and beyond.
Hayi Thonde, isikhathi du. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Gqiba uhlelo uvalelisa abalaleli.
Hayi nami ngiyabonga lokungikhokha ukuthi ngizokhuluma ukuthi senza ngani. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabo bazaziza ezinyizakhamizi eziseduze nabangani babo. Ngiyabakhuthaza bonke ukuthi sibuye sisebenze sonke. uBulawayo wethu muhle, masiye phambilini sonke.
Hayi siyabonga Thonde. Balaleli abathandekayo, lapha besixoxa lomnumzana uThonde Rai Shoko owasungula umkankaso obizwa ngokuthi The Clean Up Campaign. Singakagqiba uhlelo, ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi ngolwesibili, Tuesday ngo-8 PM yimi ozabe khona kuhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lapho esizabe sikhangela indaba ezimqoka ezayenzakala kulomnyaka eziphathelane labatsha eZimbabwe. Ngifisa ukuzwa kini abalaleli bethu abathandekayo ukuthi libona njani umnyaka lo ka-2018 osufikile emaphethelweni, uhambe kuhle na? Masihlanganeni khona kuhlelo The Connection, lilami uMike Hobe. Abafisa ukuxoxisana lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3. Hayi ontanga wathi ngitshaye phansi olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Sesisonke isikhathi khona manje samaKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba ke lumnyaka ususiya emaphethweleni nayo, kuqakathekile ukuthi namhlanje sicabange ukuba uNkulunkulu senzele umusa ukuba siphile amalanga wonke la esiwaphilileyo. Bemfuna ukuthi abalaleli bami sicabange ngalindlela. Ungacabanga ukuthi lumnyaka esiwuphilileyo sisukela ekuqaleni kwawo sisiza kathesi, amalanga esesiwaphilile angafika kuphose ku-365 days. ukuthi nxa sizabe silokhu sisonke kuze kufike emaphethelweni alomnyaka siyabe sesiphethe sabamba amalanga ngo 365 days nxa njalo ukhangela wena amalanga akho osuwaphilile lapha emhlabeni bemfuna ukuthi ukhangele ukuphila kwakho lamhlanje emhlabeni ungakukhangeli ngeminyaka kodwa ukukhangele ngezinsuku uNkulunkulu akunike zona osuziphilile mina ngithe ngikhangela lapha ngananzelela ukuthi sengaphila 18,000 days kuthi ukuthi ngamalanga amaningi kakhulu manje ungakhangela impilo yakho ngaleyo ndlela uzananzelela ukuthi uNkulunkulu lo Musa uNkulunkulu ukuphilise amalanga amaningi mfuna ukuthi sibale lapha kumaHubo chapter ka 90 iverse inga 12 uthi yena lapha uMose ongiyokholwa ukuthi wabhala amaHubo la uthi yena ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha manje lapha nga silandelela incazelo yamahubo lawa okokuqala mfuna ukuthi sinanzelele lumcitshe ngulethi le ukuthi wena namhlanje bengifuna ukuthi ngunike umsebenzi akuhlale phansi singaqeda le intshumayelo ukubala ukuthi amalanga osowaphila lapha emhlabeni mangakanani ukhangeleke amalanga lawo ubusukucabanga ukuthi uyacabanga na ngelanga la ngelanga ukuthi kwakusenzakalana kumbupho ukucabanga nje sokufiphela kodwa ke ilanga laliphuma ilanga lalisiyachona uNkulunkulu ekukhangela uNkulunkulu ekuvikela uNkulunkulu ekunika ukudla uNkulunkulu ekuphilisa uNkulunkulu ekunika izihlobo labangani uNkulunkulu kwabane ebaphephisa ezingozini ezesabisayo ngamalanga wonke la esasowaphila ilanga liphuma ekuseni ilanga lisiyachona ntambama siyananzelela ukuthi lapha ke sithola inhlakanipho ukuthi okokuqala abantu abaningi asibali amalanga ethu ngensuku kodwa sibala amalanga ethu ngeminyaka ngakho nxa sikhangela ngeminyaka yakhanya ngani siphile isikhathi esindlutshwana kodwa ungathatha amalanga kube yiwo owabalayo uzananzelela ukuthi uphile isikhathi esiningi njengoba ngikhulumile ukuthi mina ngakhangela amalanga sengiphile amalanga ayedlula i-18,000 abanye asebe badala kimi sebengena kubo 20,000 abanye kubo 25,000 abanye kubo 30,000 kutsho ukuthi konke lokhu ngumusa kaNkulunkulu manje lapha ngifuna sinanzelele ukuthi nxa ungabali amalanga akho kutsho ukuthi inhliziyo yakho ayibi lokuhlakanipha okumele ibe lakho. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi ukuze inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha, kuyamele ukuthi ilanga langelanga uliqakathekise ukuthi uthi kusasa ngumvulo ngizaphila uNkulunkulu kube kuseni kuze kube ntambama kunguwe ongigcinileyo. Nxa ungabali amalanga akho uzaphila impilo yesula, uyaphila impilo yomuntu ongalakuhlakanipha, ongakwanisiyo ukuthi ahlele kuhle izinto zakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba mthandazela abalaleli bethu, bonke abalaleleyo elizwini besizwe izwi lami khona manje. Ngiyathandaza ukuba ubasize ukuba babala amalanga abo ukuze inhliziyo zabo zingene esikhathini sokuba lenhlakanipho. Babekwazi uNkulunkulu ukuba baphilela wena, babekwazi ukuba ukuphefumula nguwe, babekwazi ukuba ukuhamba nguwe. Babekwazi uNkulunkulu wami ukuba ukucabanga lokwenza izinto zonke abazenzayo nguwe. Ngakho ke impilo zabo bazinikele kuwe. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuba thinta inhliziyo zabo, ubanqanda ngezwi lakho. Sesithandazela bonke abagulayo. Baphilise, ubasilise, uphakamise yonke imithwalo ngegama likaJesu. Amen.
Bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Yese wankuluke ntungameli Nkomo singakagqiba uhlelo lwethu lamhlanje ukuthi sikhangele ezinye indaba ezigokela namhlanje. Amapolisa abopha umuntu eHarare otholakala efake ikhanda lomofu emoteni. Sugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalisayo uGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-6:30 ekuseni lapho ezabe silo Chris Gande.
Elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.